Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 5 kuNtulikazi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abizanu PF bathi uZulu kumele amangalele alabo abatshotshozela udlakela kwezombusazwe emapholiseni. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usola ingatsha zikahulumende lamakhansili esithi bephula umthetho ngokwala ukwamukela imbhadalo ngedola leZimbabwe. Abe National Prosecuting Authority of Zimbabwe bathi bazaphikisa isinqumo se-High Court esokufumana umeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Johanna Mamombe. Lonkosazana Cecilia Chimbiri bemsulwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abebandla leZANU PF bathi uZulu weZimbabwe kumele amangalele labo abatshotshozela udlakela kundaba zombusazwe emapholiseni. Lokhu kuza ngesikhathi leli bandla lisetheswa umlando wokutshaya lokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Kodwa abeZANU PF laba baya kulandula lokhu besithi lo mongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weZANU PF uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi batshiyane lo mkhuba wodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma lezindaba esigodlweni seZANU PF eHarare, umnumzana Christopher Mtswangwa izikhulumeli saleli bandla wazise ukuba bona bakhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Uqhubeke ethi uZulu uyalithemba ibandla lakhe okuyikho okwenza linqobe iminyaka yonke ukukhetho, ephika imbiko ethi abeZANU PF yibo abatshotshozela nokuqalisa udlakela.
What interest would we have in violence? because all the people who used to not like us, they are liking us. We are the good boys now. You know, we are glorying in being seen.
Kambe singalwenzelani udlakela ngoba bonke abantu abesizonda sebesithanda. Siyathaba ngoba singabantu abalungileyo. Siza kwenza esikwenziyo njengabantu abalungileyo. Engikutshoyo umlomongameli wakutsho asisoze senze udlakela kukhetho ngoba kuphazamisa isimo sethu njengeZANU PF ayisiso sifiso sethu.
Umtswangwa uqhubeke esithi ibandla lakhe lizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe ukuze ibe ngcono. Lokhu kuza ngesikhathi sekube lezehlakalo zodlakela ikakhulu emaphandleni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC besethuselwa lokuhlukunyezwa ukuba basekele iZANU PF. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi iZANU PF kayikhulumi iqiniso.
Siyamuzwa upresident weZANU PF ubaba Mnangagwa nsuku zonke emhlanganweni esithi kafuna udlame. Kodwa phela sesibona ngani yena engakhombela esokhohlo, sibona ngani utsho ukuthi abantu baye ku esokudla. Yikho ke engathi 10 left abantu bakhe baya ku 10 right. Yikho ke mbona ngani kakhuphi kuhle umlayezelo wakhe abantu bakhe yiba benzu udlame suku zonke.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Amanzi amnandi angeke aphume mthombo munye lamanzi amunyu. Ubaba uMtswangwa kumele akhethe ukuthi bafuna ukwenza kuphi. ngoba lokhu okokuthula njengebandla leZanu PF nje kibo into engekho. Bona bamayelana ngodlame, bona bayalusebenzisa udlame, bona udlame balwenza into esemthethweni lapho abakwenza khona.
Emhlanganweni munye lentatheli zindaba, umthwango wamukele kubandla leZanu PF umnumzana Shadrack Mashaya Mombe, wonke waba kubandla leli kodwa wasemela iMDC Alliance kukhetho luka 2018. Uthe lokhu kutshengisa ukuba abasekeli beZanu PF abazakala ngokuthi ngabe G40 kabasoze bavotele umnumzana Xavier Kasukwere ofuna ukuba umongameli welizwe. Kodwa isikhulumeli sakhe unkosikazi Jacqueline Sande uthi iZanu PF iyamesaba uKasukwere.
Thina njengabasekeli bakaPresident Xavier Kasukwere akulokuningi esingakutsho ngenkulumo yabeZanu PF ukuthi bona abamesabi uPresident Xavier Kasukwere. Thina nje sesilindele ukuthi uPresident Xavier Kasukwere azelapha eZimbabwe azoqalisa ukuhlangana nabasekeli bakhe abakade bemlindile ukuthi abuye azohlangana labo. So yikho sesikulindele okwamanje okuthi sibe silokhu sitshintshana inkulumo leZanu PF, hayi asingene kulokho.
UZulu waseZimbabwe uselungele ukhetho oluqhutshwa ngenyanga ezayo mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho kuzavotelwa amakhansila, amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngokutshutshisa amacala olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi luzaphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court yona efumane umeli weHarare West edalela ephalamende unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-TRIPC. Bathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe abantu abasebenza lohulumende weZanu PF. Bazovumbuluka betshaywe kakubi futhi besithi bahlukuluziwe ngokocansi. Kodwa baphanga babotshwa ngamapholisa esithi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa. Izolo umahluli we-High Court ubafumane bemsulwa. Kepha namuhla abatshutshisi bethule umbiko besola umahluli lo besithi uphambanisile. Ngakho bathi bazaphikisa isinqumo sakhe enkantolo ephezulu. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usesole ingatsha zikahulumende amakhansili labo somabhizimusi esithe bephula umthetho ngokwala ukwamukela imbadalo ngedola leZimbabwe. Kumbiko wethu leizolo uNcube uthe idola lakuleli seliqina ngenxa yamanyathelo athethwe nguhulumende. Ngokunjalo uthi isimanga ukuthi kungani amabhizimusi elokhu esala ukuyamukela efuna ukuhlawulwa ngedola leMelika kuphela. UNcube uthi iziqondiso ezethulwe ngenyanga edluleyo nguhulumende ziphoqa omasipala lengatsha zikahulumende ukuthi zihlawulise abantu ngedola leZimbabwe, okuyinto athi kumele ilandelwe. Umasipala weHarare ubikwa ehle walandela isixwayiso sikaNcube izolo. Lanxa uhulumende esithi idola leZimbabwe selilohlonzi, usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu uthi bona kabakuboni.
Idola leZimbabwe kankomo selilahlekelwe isisindo okakhulu okwedlulisileyo okokuthi alisathengi lutho. Singananzelela uhulumende umi ngokukhipha imithetho le esithi ngama-statutory instruments esenqabela osomabhizimisi ukuthi basebenzise i-US dollar. Kodwa yena sinanzelela njalo ukuthi ulokhu edinga inhlawulo zakhe ngalo iUS dollar. Singakhangela ukuthi ma departments anje ngepassport ufuna iUS dollar. Sikhangele iroad access fees eborder ufuna iUS dollar. Sikhangele import duty yezimota emaborder ufuna iUS dollar. Ilatest sinanzelele ukuthi uhulumende kuma nomination fee charges la ukuncintisa kwezombangazwe ubefuna iUS dollar. Kunzima kakhulu ke ukuthi osomabhizimisi bona kube yibo ukuthiwa basebenzise imali engasela sisindo. Kanti ke uhulumende khonokho athi abantu bangakusebenzisi kodwa yena elokhu eqhubekela phambili elisebenzisa kuza kuba nzima kakhulu. Kumele uhulumende akhokhele ngomzekeliso ukuze osomabhizimisi labo bakulandele khonokho, akutshoyo.
Wena njengosomabhizimusi kuyini okwenza ungalithandi idola leZimbabwe lanxa nje likhanya lingani liyaqinaqina kulezi nsuku?
Ukuqina kwedola leZimbabwe baba Nkomo sikuzwa enkulumeni kukhulunywa ngohulumende, kodwa singaya kuground, singaya kuma markets, singaya kubusiness front kulaba abathengiselanayo. Ukuqina kwalo asikakuboni ngekankomo. Akulalutho sibilo solutshintshile ngoba phela kulokhu kusilela yona i-foreign currency emabhanga esihlala nje sikuphakamisa kanjalo nje ukuthi alubani i-foreign currency siyayithola ngentengo ephansi kumabhanga ibe khona ngobuningi bayo emabhanga ingayithengwa kumkambo omnyama. Bekuza kwenza ke ukuthi ke abantu nxa sebethengisa intengo zabo bathengise labo ngentengo ehambelana lokuthi i-foreign currency bayithenge ngapi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngosomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association.
Into ayikhulumayo umphathi intambo yemali uyakwazi ukuthi ayisozisebenze, ingakho phela le ngatsha zikahulumende zingayamukeli imali yeZimbabwe. Nxa ngabe ingamukelwa nguye uhulumende, ukutsho kuphela ukuthi uhulumende udabukane phakathi kulalokho okufunwa ngumphathi intambo yemali ukuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe, kanti ke ezinye ingatsha kaziyamukeli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle phezulu ngale. Akekho ozayamukela imali ngokuba umphathi intambo esethena ayamukelwe. Iyamukelwa imali ngoba abantu beyithemba. Kumele abantu bayithembe ukuthi isengagcina amagugu abo, isengalondoloza amagugu kabo, izathenga kusasa, ilokhe ilamandla njengalokhu izole kade ikho khona. Kodwa ingaba imali elahlekelwa ngamandla, abantu labo bayayilahla leyo mali, kungakhathalekile ukuthi ngohulumende kumbe ngabantu abazimeleyo nje.
Uhulumende uthi idola leZimbabwe seliqina selisiba lohlonzi kulezi nsuku. Okuyinto esike sayibona nje kunsukwana isanda kwedlula lapho elidobhadobhe khona uhlonzi nxa liqathaniswa lele Melika. Kuyini okwenza osomabhizimusi balokhe bengathanda ukulamukela idola leZimbabwe lanxa nje uhulumende esithi hayi liyaqina mpela liyaphambili?
Ukuqina kwedola leZimbabwe lokho esikubonileyo kulamalanga adlulileyo akuqiniswa ukuthi abantu bayalithanda idola, kodwa belithathwa ngamankampani seyabhadala imithelo lokunye nje lokho okuthweka bakubhadale ngemali yaseZimbabwe. Lokho kakuzukutshintsha ukuthi iyimali engamukelekanga ebantwini. Kanti ke ukuqina kwensuku lezi ezidlulileyo ngeke kutshintshe ukulahlekelwa ngamandla kweminyaka yonke leyo kwenzakeleyo. Abantu bayakwazi ukuthi liyaqina nje kwezinsukunyana zona lezi libuye lilahlekelwe ngamandla njalo, ngokuba kasoze liqine nxa umnotho ungaqinanga. Umnotho yofanele uqine ngendlela efaneleyo ukuze idola leZimbabwe liqine. Okwakhathesi hayi, ngokwesikhathana nje khonokho esikubonayo lizabuya libuyele futhi esimeni sona lesiyane sokulahlekelwa ngamandla. Yikho abantu bezaqhubeka bengalamukeli ngoba besazi ukuthi lizaphelelwa ngamandla kungekudala.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Silokhe sikudaba lunye, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla senye njalo inhlanganiso ebona emela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ukuze sizwe impumela yokuhlolisisa kwayo ngentengo yempahla ezitolo ebikwa ikhuphuka mahlayana nje.
Sijayele ukwenza every month i-food basket, but in terms yokuthatha ama-price siyenza daily. Si-monitor i-movement yama-prices insuku zonke. Ngenxa yokuthi imali yethu ayingekho all that stable or flat, so siyabe sikukhangela on daily basis. The last survey sayenzayo sikhombayela i-food basket. Imali yayidingakala ukuthi imuli family of six iphile kwenyanga. It's what we call low income, 1.2 million. Enye isurvey yethu siyayenzwa, into yasalayo ukufinalize icompilation. Ezabalaleli might know, isurvey yethu yakhava iZimbabwe yonke. Sithatha ama prices from ama urban centers wonke, singayenza khonapho siyakompile and si average. So ama figures wonke sesubmitwe team eworker nge compilation iba busy anytime from now bayakhipha ama prices akhona. Kwaba lokuyehla ukuthi idollar lethu la gainer ivalue kakhulu in 1 week. Ikhonoko sikhangelela ukuthaba ama-business ba-cascade, ama-price lawo ayehle nge-similar percentage. Yebo, asikaboni ukuyehla kwakhona, but into esikhangelelayo ukuthi anytime now lingaqhubeka liyehla, it could be ama-business lawo they are also taking caution ukuthi bakhangelele ukuthi i-second auction system izayiba the same here. I'm confident sizabona ukuyehla kwama-prices kakhulu. Ama-measures which the government has been taken, it could be too early to say they've yielded ama-results, but what's on the ground yebo sokutshengisela ukuthi hayi kule sithelo esitholakalayo. But like what I said, it could be too early to comment on that one. Ngiyabe ngafuna ukukhomenta nge-one-off incident. Sizama ukukhangela i-trend yakhona ukuthi kuzaqhubeka kunjalo yini. Kungaqhubeka i-auction layo igaina the same way it gains, siyabe sithi we are yielding ama-results akhona.
Kwini elingakuxwayisa ukuthi abantu bakwenze labo somabhizimusi kanye lohulumende ukuthi impilo ibe ngcono emntwini wonke?
Into engizafuna ukuthi ngixwayise ama-consumers, i-impulsive buying ayikho right. If kungabe product enye ejingisela ukuthi seyichiphe kakhulu, akukho right ukuthi bathenge more than what they need. Bayagcina beqedele imali yonke ku-product one, but bezafuna amanye ama-product. And khonoko lakho kuyakhoza i-speculation. Abantu bangabona into sezibuthwa. Abamabhizimusi laba bahle basupporte ukugeyina lokho, and they should always work on minimizing their profit margin. Asikhulumi ngama-cost or ama-inputs, but sikhuluma ngama-profit margins ukuthi labo ba-reduce level yama-profit margins so that they can sell more, ba-move more goods. The more bethengisa izinto eziningi, the more beyenza imali yabo. Ihulumende lathi sikhangelela ukuthi ishe policy consistency iqhakathekile kakhulu. The ground which they have gained kuhle bayimaintaine, bayisolidifye, bayenze okuhle, bananzelele izinto ezenza ukuthi abantu babe le-confidence, especially ku-monetary and banking sector. Abantu bangaba le-confidence kuma-systems lawa, kuyayenza ukuthi imali yethu lawo ibe le-value ekhulu.
Umnumzana Comfort Mchekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-Consumer Council of Zimbabwe, esigabeni seMathebeleland, ubexoxa loSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Kwezivela kwamanye amazwe, abantu abayisishiyagalolunye abagoqela umntwana obeleminyaka elishumi lanye 11 badutshulwe bafa njalo kwalimala abanye kusehlakalo sokudubulana esenzakale izolo eWashington DC khonapha eMelika, kubika amapholisa aleli dolobho. edolobheni le-Philadelphia esabelweni se-Pennsylvania khonapha eMelika njalo iziphathamandla zaleso sabelo zibe lomhlangano lentatheli izindaba zikhuluma ngodubo lodlakela oluphathelane lempopo osolusabalele elizweni lonke jikelele. Iziphathamandla lezi zikhuthaze ukuqiniswa kwemithetho elawula ukuthengwa kwemipopo ngemva kokudutshulwa kwabantu abahlanu ngomunye undoda ovuke ubhova ngomvulo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Amnesty International ikhuthaza abezombusazwe base-South Africa ukuthi bangenele kulungisiswe udaba lwengozi yokusetshenziswa kwezambuzi ezohlobo lwe-pit latrine ezikolo. Uhulumende wathembisa ukumisa ukusetshenziswa kwezambuzi lesi ngesikhathi uMnumzana Nelson Mandela engena embusweni. Kodwa lokho liqansa inani labantwana abafela kuzo kumbe abalimalela kulezi zambuzi. Abasakhulayo abakhubazekileyo bakhala ngokuthiwa phandle kundaba zombusazwe ngenxa yesimo sabo. Futhi abanye babo bathi kabasoze baphatheke kangako kukhetho oluzayo ngoba kabanikwanga ithuba lokuncintisa. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-UNESCO ithi ngomnyaka ka-2021 abasakhulayo ababekhubazekile babengafika phose isigidi lengxenye 1.4 million eZimbabwe. Abagogekileyo laba bakhala ngokuthi baphathwa santando endabeni zombusazwe njalo kazemukelwa kahle izikhalazo zabo. Omunye osakhulayo okhubazekileyo uTariro Gurure uthi balutshwane abagogekileyo abazaphatheka kukhetho lwalolunyaka.
Angibona ukuthi ontanga abagogekileyo balokuzithola bephakathi kokhetho lololuzayo ngoba amabandla abayithathi indaba leyi yokuhlanganisa njalo lokuzimela kwabantu abagogekileyo ngokuphazima kweso. Akukho lula ukuthi umuntu athi yena ufuna ukumela abantu, whether ufuna ukuba ngukansila kumbe ufuna eparlamente kumbe ufuna ukuba ngupresident.
Omunye njalo okhubazekileyo uTsepang Nare odabuka eGwanda ohlala kobulawayo ukhala ngokuswelakala kwemithetho enika abanjengaye amathuba kwezombusazwe.
Imithetho esilayo i-electoral act ayigcizeleli ukuqakathekisa ukuthi ama-political party afake abantu abakhubazekileyo nabe ngabanye abancintisayo. As long as kungela mthetho eqinisayo khonoko ama-political party alakho ukuzenzela abakufuna. Singakhangela kunjenje amazizi aphumile akula mntu okhubazekileyo ozaba yingxenye ye-National Assembly.
UTsepang uthi bayafuna labo ukuphatheka kwezombusazwe.
Singakhangela amanye amazwe anjengaboKenya ayatsho ukuthi i-130 kumele kube ngabesifazane, 130 kumele kube ngabesilisa, 130 yena le kumele kugoqele labantu abakhubazekileyo. Kodwa ilizwe lethu leZimbabwe aliqakathekisi ukuthi abakhubazekileyo bathathe izihlalo zobukhokheli, okuyikho kudala ukubana i-inclusivity kumbe ingqubekela phambili ingalisabonakala ngokugcweleyo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabomama abasakhulayo abagogekileyo uSamantha Sibanda uthi kuningi okwenza abakhubazekileyo abesifazana ukuba bengangeni kwezombusazwe.
Nxa ukhangele abantu abalama disabilities lokho bebaningi abakuma institutions okusho ukuthi nxa ekhula la ku community yakhe abengekho. So nxa sikhangele o MP o councilor ngabantu okumele bebe behlala lapho kumele be representa khona abantu. But abantu abale disabilities uzathola ukuthi uzabe ko gyros direle. So kusuka kwenza ukuthi kube nzima kakhulu. Sisabona even kuma political parties akhona la ukuthi abantu abale disability basase ngabantu bokuphiwa. Nxa befika khona pana abantu bokuphiwa ama grocery ama t-shirt. So agathesa sika bona ama human rights.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi kunengi okumele kulungiswe nguhulumende ukuze abasakhulayo abakhubazekileyo benelise ukungena kwezombusazwe.
Nxa singakhangela isystem yeZimbabwe kusebenza ama political parties nxa umuntu osakhulayo okhubazekileyo kunzima ukuthi abantu bekunanzelele bakunike ithuba elokuthi ube ngukansila kumbe ungu-MP njalo zabona ukuthi nxa singena ebantwini laphana abantu kabakananzelele ukuthi umuntu osakhulayo kumbe umuntu okhubazekileyo engabuya labacebo bani anganceda ilizwe.
Abantu abatsha eZimbabwe banengi okwedlula asebele minyaka ephezulu kwamachumi amathathu lanhlanu 35. Iningi labo lithi likhangelelwa phansi ngabakhokhela amabandla ezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Freeman Circle Maphosa ohlala eCalifornia khonapha eMelika njalo otshayela izimota ezinkulu ezithwala ukudla, amaphilisi, isigqoko lokunye okutshiyeneyo.
Ngisemgwaqweni lapha ngiseCalifornia ngu-99 North, ngiya eWashington State kodwa manje ngisaseCalifornia, angikaphumi eCalifornia.
Ye, usebenza abantu sibili, siyakubona sibili khona.
Yebo baba.
Ye, akusitshele ngawe ukuthi uFreeman Gateman Maphosa ngubani?
Le nsizwa okhuluma nayo ukhuluma nensizwa yase-Ejombe ekhaya kithi eZimbabwe, kuseJombe eZororo endaweni yaseMandombe kula endabuka khona. Ngizalwa ngubaba uJabulani nomama uBetha kwaSibanda khona eJombe kwelakithi. So ngilana nje ngomsebenzi ngoba ngisematrucking.
Ye, siyabona ukuthi usematrucking lapha. Uthwalani ngamatruck onke la?
Ngithwala izinto ezishiyatshineyo. Kwesinye isikhathi mina kudonsa amalodi Amazon namanye ama-companies nje o-JP Hunt, izinto ezishiyatshiyeneyo. Uyakhumbula ngezinsuku ze-COVID laphana besimuva kakhulu izinto, imithi ebedingakala endaweni ezishiyeneyo. So sithola nje ama-freights nje atshiyeneyo usuku nosuku.
Kunjani ukutshayela imoto enkulu khonapha-ke kule Melika?
Hayi fowethu, into engakutshela yona ukuthi ngumsebenzi omuhle kakhulu ngoba uyakhona ukubona indawo ezishiyatshiyeneyo. Njengoba ngihlala e-California nje, ngiyaphuma ngihamba ama-states amaningi. So it's part of i-touring, ngiyathowa nje njengoba ngisebenza. Kodwa ngumsebenzi onezinkinga zawo ngoba ngumsebenzi onobungozi kakhulu ngoba emgwaqweni lapho sihlangane ingozi eziningi kakhulu, ikakhulukazi masofisicals amakhaza. Ngiyakhumbula ukuthi ngomnyaka lo osanda ukudlula nje 2022 ngake ngatshayela nge-truck kwakune-black ice estate yase-Oregon. So ngiyangena engozini nje kodwa hhayi angizange ngibe ingozi e-serious. So nemimoya kwesinye isikhathi ama-truck la ayafetshulwa ngumoya. So izinkinga esihlangana nazo.
Singathi kodwa-ke kuyasebenzeka yini njalo kuyadobheka amasenti khonapho ukuthi angene esikhwameni?
Kakhulu. Uma usebenza ngamandla nokuzimisela, angikhali kangako mfowadube, imali yona ikhona. Uma usebenza ngamandla ukhuthalele lo msebenzi wakho, ayikhona imali.
Ye, akutshele abantu abatsha abafisa ukuthi bangene kukhonokho-ke ukutshayela izimota, kumele benzeni?
Lapha esikhathini esiningi, ikakhulukazi elizweni esikulo lapha, kumele ukuthi uziphathe kahle ngoba bayathesta ama-drugs nezidakamizwa emzimbeni. So kumele ukuthi uziphathe kahle, ube ngumuntu oklini osopha, futhi ube ngumuntu ozimiselayo oyazi into oyifunayo. Ngoba umsebenzi wakhona ufuna ukuthi uhlale uzimisele ngaso sonke isikhathi, ulandele futhi nemithetho yemgwaqo. Ube ngumuntu nje ohloniphayo futhi abanye abantu la emgwaqweni, ngoba siyake sibona abanye abangaziphathi kahle. Mhlawumbe mandrayibisane kabukabi lapha endleleni, bakunikeza amanye amasayini abonisa ukuthi intukuthile noma mhlawumbe ungahlonipha abanye abashayeli. So kufuneka nje ukuthi uziphathe kahle, ube ngumuntu ohloniphayo.
Ye, kikho konke lokho okwenzayo singathi usebenza into zikaZulu vele. Nxa uhambisa imithi, uhambisa ukudla lokunye, uvele usebenza abantu eh?
Yebo buti, kakhulu ngoba la osuka khona nelodi osuka naye usuka ebantwini uyisa futhi ebantwini. Before uyise kulabo oyisa khona ohlangana nabantu futhi khonapha abantu singena phansi kwama-truck stop. So vele sisebenza nabantu ngayo yonke into nje, vele sidla nabantu, awukwazi ukusebenza ngaphandle kwabantu, konke nje vele sikwenza nababantu.
Ye, phosele ukugcina-ke.
Jabule kakhulu ukukhuluma nawe mfokadube, njengoba nawe usazi ukuthi hayi besesisithi isikhathi kade ngangithi ngizokhuluma nawe. So ngiyaxolisa kakhulu futhi ngokubambeka. Sengivalelisa nje ngibingelele iy'ngane zami zisemzansi. Nkaniwe nkanekozikhali khona phana kwelakithi eJombe esenkwasi. So ngibingelele nakonke amadrayiva asemgwaqweni, ibafowethu niziphathe kahle, sihloniphe imithetho yemgwaqo, sihloniphe futhi neziphathimandla zethu abasiphetheyo emgwaqweni, amapholisa nakho konke. Singathathi izinto ngolaka ngoba kwesinye isikhathi banokusifikela ngenye indlela. So singathathi izinto ngolaka nje, sethise umoya. Ngiyabonga kakhulu.
Umnumzana Freeman Circle Maphosa udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eCalifornia khonapha eMelika. lingayika chana likumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili nkomo.